Isadaki yakhiphe i-report ukuthi ukhetho lwalungekho free and fair and credible. EU yakhipha i-report enjalo, ama-church yakhipha i-report enjalo, and lokho sime khonapho ukuthi khona ukhetho lumele luphindwe ngoba ziningi izinto ezayenzakalayo ezazingamithi i-criteria yama-elections both eZimbabwe laseSadak. Asimanga, asithulanga lokho sikhuluma. Gibbs, ngiyakwazi ukuthi abantu bakhanyelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni, kodwa siyakwazi ukuthi iZANU-PF yikho abakumeleleyo khonokho ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu bese bekhuluma ukuthi i-CCC ilo dlame kumbe i-violent. Lokho-ke asoze sikwenze ngoba thina silibandla elikholelwa ekuthuleni, silibandla elikholelwa ukuthi udlwangudlwangu abuyakhi ilizwe, silibandla elikholelwa ukuthi ukukhuluma kuyaqeda yonke into. So I think nakubona ukuthi uPresident Nelson Chamisa wathuma iqula lakhe emazweni ambalwa eSouthern Africa ukuthi bekhuluma izikhalazo zethu ngokhetho, mayelana ngokhetho olwadlulayo olukamhlaka 23 August. Engithemba ukuthi yinto ebalulekileyo ukuthi siyenze.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke Nkosazana Gwangwara. Singene kubaba-ke uKuta Msaka webandla leZANU-PF. Ye, ukubona njani kolokhu-ke okhulunywa ngumama lapha Msaka?
Kuyamangalisa sibili okukhulunywa ngubabra. Sibona i-election le-election ebuyayo i-CCC iyabe ikhala isithi itshontshelwe, i-election and election babe besithi batshontshelwe. Okumangalisa yikuthi ungakhangela okwamanje ama-MP wonke awe-CCC bona bathi bawina, amakhansela athi awina kuhle, abafuni ukuthi kuvothwe kuqaliswe kutsha. Awe-CCC ama-MP athi hayi, thina sawina kuhle, wena babajamisa wadliwa wedwa, asifuni ukuphinda ngoba izimali zokuphinda asilazo. Kodwa uChamisa yena uthi yena eyedwa nje nguye owatshontshelwayo. Into esimangalisayo thina sibili njengabantu beZimbabwe ukuthi kanti indaba etshona ekhala ngokutshontshelwa, iSadiki abayitshoyo ngumuntu oyi-one lo othiwa ngumumba lo, abasemyaleni laseSwathini ukuthi ebe yi-observer esikwaziyo sonke ukuthi wayele mishini yokudiscredita ama-election eZimbabwe engakafiki. I-report ayifakayo i-report eyaziwayo ukuthi yavela ku-ZID, Zimbabwe Institute for Democracy, word by word, paragraph by paragraph. Into AI esithi ngesilungu it was premeditated report. I saw report ezinto ezayenzakalayo kuground. Ngakho ke sibona ama council of ministers awe SADC esesenza amhlophe kuZimbabwe ngoba bayabona ukuthi ukhetho lwenza free and fair. Ungakhangela iUnited Nations ayigijima ukwenza amhlophe nxa engaphiwanga ama report ngama observer mission acheneyo. Yezwa okwakhunywa AU, yezwa okwakhunywa even EU la ikhuluma bethi hayi ukhetho lwalu-free and fair, kodwa kulezinye izinto lapha lalaphayana okumele ku-improve. Lokhu yinto esibonayo amazwe wonke nxa esenza ama-election ukuthi akula election yabi-perfect. Even yona i-America siyikhangele yayingela election eyayi-perfect. So nyamangala ukuthi lokhu abakutshoyo ukuthi batshontshelwa, batshontshelwa ngubani? Engafunga ukutsho yikuthi i-CCC ungakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi hayi sadliwa, sifuna ukureconvena ukuthi bebone i-way forward. Ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwa.
Yes, ubamba umlomo khonapho.
Campaign yaqalisa kulesi khathi.
Ngena khonapho-ke mama utsho khonapho yamuzi uthi uyakhuluma ubaba uMsaka phosela khona.
Kona ngithanda ukuthi ngithi ukukhuluma ngobaba uMsaka yilokho abakubiza ngesikhiwa besithi yipropaganda. And iZANU siyayazi ukuthi yintshantsho yepropaganda. Okwesibili, ama-MPs nabakhanselazi awe-CCC azange akhuluma ukuthi bona angena ephalamende because bona bawina uChamisa wadliwa. Kwakuyi-decision ephathi ukuthi ende ikhokhelwa ubaba uChamisa yena ngokwakhe, wathi kabahambe ephalamende, kabahambe ekhansilini bayendela abantu andivana ngapha sisilwa ukuthi ukhetho lonke nje lwalungekho lwalungekho fair. So lokho ukuthi bethu khona ama MPs athi khona uChamisa wadliwa ngamanga lawo ngamanga gips and into ezwisa ubuhlungu kumbe into ezwisa usize ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezinjalo uthi ukhetho lwatyonywa lwatontshomba lwatontshwa kumnangagwa ukuthokho isadaki umuntu oyi-one ngamanga ipropaganda umumba wayerepresenta
iwe forward eZimbabwe ilula kakhulu ukuthi sonke thina sisapothe umongameli owakhethwa ngabantu beZimbabwe ukuthi kokhele iZimbabwe ubaba uMnangagwa. Sonke sifaka amakhanda ndawonye siqase kuyakha ilizwe lethu njengoba sisho ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Laba abanye abadliwayo kule polarity ekhona i-political actors dialogue bengene khonapho labo benegotiator bekhonapho abafuna ukuthi kungene lakho ku-government. Yikho kuphela okusele kade sithi sisebenze sibantu banye siyakhe ilizwe lethu sisiqhubeka sisiya phambili.